Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-2 Ntulikazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, kulabantu abalitshumi lantathu abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni loyedwa ovela phandle kwelizwe eSouth Africa. Izakhamuzi zelokitshi leluveve zithi abantu belokhu besifa bebulawa ngamanzi angcolileyo avela empompini zabo.
Okungizwise ubuhlungu kakhulu, ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omunye unkazana laye ngale obhubhileyo ube ngu-grade 4.
Kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT kungakusitshoni.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi nzi phakathi kwamacembo omabili awe-MDC iyaqina, okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko, obhekelela inguquko elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalitshumi lantathu abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni loyedwa ovela kwele South Africa. Lokhu kutsho ukuthi asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni sebesedlula kancane amakhulu ayisithupha 605. Iningi labalegcikwane leli ngabahlala eHarare, okulabedlula amakhulu amabili 225, kulandele koBulawayo okulaba ngamachumi ayisithupha lane 64, bese kusiza ezinye izigaba zelizwe. Abahlali belokithi leluveve bathi belokhu bebhekane lodubo lwamanzi abangela umkhuhlane wesihudo osubulele abedlula abalichumi. Lanxa umanisipala esithi asebebhubhile bayithoba munwe munye, izakhamizi zaleli lokitshi zithi bengaba sebefika phose amachumi amabili asebebuliwe ngamanzi angahlanzekanga aphuma empompini zabo. Isihudo lesi siqhamuke ngenyanga edluleyo. Iziphathamandla zesibhedlela sempilo kanye leklinika yeluveve sezafakaza ukuthi ngempela kulabantu ababhubhayo labelatshwa ezibhedlela lemakliniki ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association isihambise lolu daba emthethwandaba isithi amanzi la kumele ayehlolwa inkampani ezimeleyo eHarare, hathi umanisipala wakoBulawayo othi kaboni dubo ngamanzi la. Ikhansili sixwayise abantu ukuthi bagezise inkonxa abagcinela kuzo amanzi njalo isahlolisisa ngalolu daba. Okuningi asikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Izolo ngimebangayavakatshela abakhe balahlekelwa ngabathandwa babo eluveve. Ngibe lokudana kakhulu ngifika kulezo zindlu, ngifice abantu bedanile, bebunile, behawula, behlukuluzeke kakhulu. Ngabona ukuthi abantu badane kakhulu, bayakhala, njalo kulokhe kulokugula, kuyagulwa. Okungizwise ubuhlungu kakhulu, ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omunye unkazana laye ngale obhubhileyo ube ngu-grade 4. Abantwana laba kuthiwa babulewe ngamanzi abawanathayo nalawo asebulela abantu eluveve. Iqiniso eliphelele eluveve kakukuhle, kuyesabeka, kuyahawulisa. Kathi sixoxa labantu abafica ukuthi hayi balimele, balimele engqondweni, balimele ngaphakathi kwabo, abakwazi abakwenzayo, njalo bayesaba. sakhulumisana labo kakhulu ukuthi kanti ishuwa amazi lawa le iqiniso ukuthi yiwo bathi yiwo kakhulu amazi asilimazile ngoba ubufica endlini eyodwa ufice kugula abantu abathathu kumbabane begula lokhana kwesabekayo omnye umama obe ofelwe ngumntana khe lo labantu nababili abagulayo ha uze watsho lokuthi uyesaba khona ukuthi ayempompini uyayisaba impompi ngesiga esimvelele ukuthi afelwe ngumntana lalaba abagulayo laba abade begula yena lo omunye esimbonileyo ube sehluleka nje khona ukusukuma ekhala ehawula imlomo leyichacambili dabuke yadabuka konke lapho esihambe khona sifice kulusizo pho bazawathatha ngapha amanzi bazanatha ngaphi njengoba sebesesaba impompi lezi abanamali
njengenhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi selike lakhulumisana lekhanselini ngalolu daba njalo bathini ngalo
ayi ikhansili kukhulunyiswane layo sibili ikhansili iyala ukuthi yibo ithi njengomkhuhlane ovelileyo iyala ukuthi liphutha la le mithi abayiphiwayo bathi ayi baphiwa nje imithi engabasiziyo angikwazi uthi counseling ngenzani ngoba nxa ikhanseli izaqhubeka ilokho engancedisani nabantu labana ingasukumi iyobakhulumisa bakhalele mbone ngazani sizakhamizi sizabaphendukela ngeqiniso sizabaphendukela njalo nxa isithi counseling isithi abantu bangamachapha abagezisi imigqomo kumele bazinike umlando wokuqalisa uhlelo lokufundisa abantu ngokuhlanzeka lokuhlanza imigqomo le babe le program njalo lokuthi amazi la nxa ehlalile ngoba kwesikhathi bayasinika la amanye akade khona ahlale siwagcine ngoba sabe sisesaba phela ukuthi singachitha pho sawathatha ngaphi njengoba la mamitha echarja kangaka ukubhoyila amanzi kunzima amagetsi kawakho ayadula le mali yokuthenga i-home guard ayikho kasilayo kwenye indawo kuthiwa bafika babuza ukuthi kanti namagundwane bamangala abantu ukuthi amagundwane lokufelwa ngumntwana esithi unatha amazi angaqondanga uhambelana nani so mna mbona ngani ikhansili sibili ilo mlando omkhulu
lo ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo asenelisanga ukukhuluma laba kumanisipala ngoba iziphathamandla bezingadobhi incingo zazo. Ibandla le-MDCT lithi alizihluphi ngabantu abathi lisetshenziswa yiZANU-PF ngemva kokuxotshisa amanye njalo amalunga ebandla le-MDC Alliance ayisitshiya ngalombili 8 kudale le-Senate izolo. Abaxotshiwe laba ngunkosikazi Meliwe Phuthi, uPhyllis Ndlovu, Herbert Sinampande, Helen Mpofu, uSiphiwe Ncube, uKerestensia Chabuka, uNganayi Muzoda, loMnumzana Gideon Shoko. Ukuxotshwa kwabo kukhuphule inani lamalunga MDC Alliance asexotshiwe ngunkosazana Thokozani Khuphe ePhalamende laya kumachumi amabili lanye 21. Phakathi kwabayisitshiyagalombili abaxotshiweyo izolo laba abayisithupha babo bebemela izindawo ezitshiyeneyo eMathebeleland lakoBulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lona elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa likusolile kakhulu lokhu lisithi kuveza sobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe bajonge ukudiliza besebenza leZANU PF. Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uyakulandula lokhu.
Thina silungisa izigwegwe, yiyo into esiyilungisayo ngoba phela ma sikuthume ephalamenti sikuthume ephalamenti ukuthi uyasebenzela abantu beZimbabwe. Ma wena ungasafuni ukwenza lokho okuthunyelwe ephalamenti vele sizokubiza bese siyathumela omunye umuntu ozowenza umsebenzi ebesikuthumele wona kuqala. Ma ungaba usafuni ukwenza lokho esikuthume khona sizodinga omunye umuntu simthumele lapha ngoba sile program e-social democracy, sile program ethi kumele silwela amalungelo abantu, silwela abantwana ukuthi bafunde ezikolo. silwela abadala na wonke umuntu ukuthi athole ezenhlala kahle. Silwele lelokhu zen le healthcare naloko kwe social security lokho engikhuluma ngakho kwenhlala kahle yakhona. Silwele ukuthi kube nokuthula ezwe. Silwele ukuthi kube nama economical rights abantu badle basuthe bakwazi ukwenza amabhizinisi nakho konke lokho. Yini umsebenzi iagenda yethu esina lapha eParliament. So ma abantu bona sebehamba lapha ukuthi bayo boycott eParliament bakhulume ngento zokuthi hey uthamisa kwathimi kwa haya sinaso leso sikhathi nasifaka abantu abafuna ukwenza umsebenzi wabantu lapha so sizoba recalla sifaka ngempela abafuna ukwenza umsebenzi kodwa laba abayenza umsebenzi wabantu haya sibathinti uyakubona lokho asibathinti siyabayeka ngaphandle kwalabo abafuna ukwenza ipolitiki endaweni yokuthi babhekele izidingo zabantu.
Umnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sebandla leMDCT ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. UNtungameli uxoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda yena othi lanxa ibandla leMDCT lingaze liyale ukuthi lisetshenziswa izanu PF. UZulu weZimbabwe uyazibonela lokhu.
Singake sakhuluma esingakwenza kathesi ngoba silokhe sifuna ukuthi sizwisise ukuthi amalunga ethu wonke yini eParliament bazawaxotsha. Ngoba savumelana ukuthi kungaba ngcono baxotshwe yizanu labangani bayo lokuthi bakhala lebodwa. Kathesi sebexotsha ama MPs 13 plus 8 ngu-21 bafuna ukuxotsha wonke sizabe lokhu sisibona ngoba okwakhathesi simele ilanga elilodwa eliyabe liyisithutha kodwa singake sakuchaya kubandla amabandla ethu yiwo asitshelayo kokwenza thina sifanana lenhlanzi ehlala emanzini njalo udlame hatshi sizakwenza okusemthethweni njalo uZulu wonke uzabe ngemva kwethu into le ayiso yeMDC yodwa phela ngesizo sonke singathi ngeMDCA MDC Alliance abese siphambanisile lokhu kubamba usapho lonke lukaMzilikazi nolukaMambo ngoba kathesi siyahlupheka silakudla silamithi konke kufile ngenxa yecorruption yikho ke ngiyabonga abantu bethu bangalahli themba.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi imphi phakathi kwamacembo omabili aweMDC iyaqina okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko obhekelela inguquko elizweni ngokuba nxa besilwa bona bodwa uqina izano PF nxa uqina izano PF uqina indlala nxa uqina izano PF uqina ubuyanga nxa uqina izano PF uqina ukuswelakala kwemsebenzi nxa uqina izano PF uqina ukudilika kwezibhedlela lezikolo nxa uqina izano PF uqina ukudilika kwemi wako nxa kuqina izano PF kuqina ukuphela kwelizwe du abantu besiba ngabayanga bonke belala bengadlanga kutsho khona ukuthi siphakathi kosizo olukhulu eminyakeni lezayo ngokuba nxa besilwa bona bodwa akulale lutho olunye luza kwenzakala esilubhekeleleyo kutsho khona ukuthi izano PF izaya iqina isiya phambili kuqine usizi kuqine ubunzima kuqine ubuhlungu phakathi kwabantu kuqine ukudilika kwezomnotho kuqine yonke into enzima ezimpilweni zabantu.
Lungalungisiswa njani udaba lweMDC loluNcube ngoba bakhanya kabazimiselanga ukukhulumisana?
Angikwazi kumbe kuyisimo bani phakathi ukuthi kuvume ukuthi baxoxisane kukhuzwe lomhlola owenzakalayo ngokuba kuzagcina kudilike konke kwaphela du isale izanu PF isimile ivuse kuze kube phakade into engafanelanga ngoba phela iyona kayivusi kahle ngakho ke kuyathinge ukuthi bakhulumisane indlela thile kabadinge mhlambe abantu abanye bavela kwenye indawo abangekho phakathi kwamacembu lawo babalamule ukuze ilizwe lingaze ladilika ngokuba nxa kudilika i-opposition ilizwe liyadilika aliphili ilizwe lingela opposition ikakhulu nxa umbuso uyizanu PF mhlawumbe bekungaphileka ube i-government bekungasozanu PF kodwa nxa i-government iyizanu PF udinga i-strong opposition nxa kungenjalo liyaphela ilizwe liphele du abakhulumisane babonisane ngaphandle kwalokho kuzaze kulungiswe nge-election abantu sebekhetha ukuthi bamisa njani.
umnumzana efihlela Ncube yingcwethi ecubungela izombusazwe ubeqoqa icingweni le studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulepolisa leGwanda elibotshiweyo ngemva kokuzama ukufumbathiswa ngomunye owemba igolide ukuze engabhadalwa engazakhathazwa ngamapholisa. UBlessing Zenya ohlala enkambeni yeZRP New Town eGwanda ubesemthethwandaba ngolwesibili. Iphephandaba leDaily News lithi uhulumende ufuna ukwethula umthetho ozakwenza kube licala ukuqamba amanga ngengatsha zikahulumende ezifana lebutho, amapholisa kumbe iziphathamandla zikahulumende. Leli phephandaba lithi umphathi ntambo ezomvikela ubesedale lephalamende lapho ayethule khona amazwi okuthi uhulumende uyakhathazwa ngamanga aqanjwa kunkundla zobulembu be-inthanethi osekubangele ukuthi acabange ukusungula imithetho enqabela lokhu. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Abantu kumele sikwazi ukuthi ama-sanctions after we attitude ngane esezimbabwe. Njalo into le eyokuthumba abantu, those people are the same people abathumba uDr. Lwana uPeter Magumbeyi. Into efana la wena le enzakalele umfoka Chamisa le. The method esetshenziswe kuye ngena leyana asetshenziswa kuMagumbeyi uDr. Peter Magumbeyi. And uDr. lo thina sasisoke sikhumbaza ukuthi kade uphelele ngaphi, ekugcineni ungaphi, kwenzweni ngaye, waphola, le research yayezwayo kuye, batholeni. Kuthi nalamuhla lokho sisafuna ukwazi ukwenzakaleni ngoPeter Magumbeyi lo uDokotela Lwana. Kwagcina kwenzweni, kwabanjwa bani, ama-investigation abahlala besithi ba-investigator omnaka kwale cabinet yakhe iphelele ngaphi. Hayi, but vele we don't expect anything ngoba vele yi-nature umgalo wevele ehlala esenza njalo la abantu bebulawe. Abe sikhuluma isikhiwa sakhe siqatha athi if there is someone who has got any exhibit and whatever, let him come in front, all those things. Wehlale sitsho njalo ekhuluma isikhiwa sakhe sokuthiwa abantu bembonga ukuthi hayi uyazike ukhuluma isikhiwa loba njani njani. Abantu bona besikhiwa besiphela thi nxa ngabe kunomunye olobufakazi ngenze njalo sivumelele kaphumele egcekele.
Bebengisathi mina ngizuyile umfolona ethina uthi ungumpofu esithi uChamisa uhamba ayofakisa ama-sanctions. Wafakisa kanjani? Yazi ndoda, wena mpofu lo wena. Ma ungayazi ipolitiki ungakhulumi ngoba ama-sanctions uyabona ukuthi iZANU-PF yiyo ezifakela yona. Babhizi bathumba abantu bayenzani yonke into le bayenzayo. Wena athi ukuthi esengahle awufuni ukusitshela iqiniso ukuthi wena noMakhuphe nithengwe iZANU. Kunjena nje wena uyahlupheka. UMakhuphe ungcono uyidlile imali yeZANU, wena-ke umsebenzi wakho ngwani? Kahle kahle awufundanga nokufunda wena mpofu wena. Kumele uhambe uyehlala emahlangeni then ubheke iy'nkomo zikababakho. Uyivini umntwana ona 5 years into leyo ikhuluma nje ngeke aze ayikhulume. UChamisa ufake ama-sanctions njani? Uyakwazi ukuthi ama-sanctions ahamba njani? You know ukuthi what causes sanctions? Noma uyakhuluma nje ufuna ukuthi nje ukhulume ngoba nanku uzonda uChamisa ngendaba ye-jealous. Yazi bantu anikeni i-jealous.
Linjani mfakazi, linjani mfakazi, ngiyalibingelela ngo-counter sanda lapha eBotswana. Abantu abasasele mcabanga ukuthi ama-sanctions afakwa nguChamisa la wasting their time. Ngoba indaba yama-sanctions ubani lobani uyayazi ukuthi ama-sanctions afakwa ngenxa yani. Afakwa ngenxa yokuthi imfanelo yabantu eZimbabwe kayihlonitshwa. Khonokho lokho lokubona kuqhubeka abantu bethunjwa, abantu bechaywa, abantu behlukuluzwa. Yikho okukhoza ama-sanctions kasiyoChamisa. Njalo ama-sanctions kaisiyo afundisa amasosha ukuthi bahlukuluze abantu lokuchaya abantu. Lanqama sanctions angakhitshwa. Phoke ukuchayo kwabantu lokuhlukuluzwa into yonke. Idistini yamasosha lamapolisa leyo bazayimisa na. Ngoba lokho bekuvele kokusenzakala ngaso sonke isikhathi ama-sanctions engekho. Amasosha eZimbabwe lamapolisa eZimbabwe avela kachana elokhu ehlukuluza abantu, abantu bethunjwa, abantu bevulayo kungela ama-sanctions kungelani. Njalo ama-sanctions afakelwanga omnye omunye, afakelwe wena umnanga kwalokho ne-cabinet yakhe enlutshwana, but still we still see them traveling. Besiyane nalelale do ama sanctions ekho ama sanctions ka disturbi ibudget yemali eseZimbabwe etshontshwayo esiwa lenale ngama sanctions yinyane zokuthi kube njalo. So sicela ukuthi abantu manje understand ama sanctions is good nothing ukudisturb economy eZimbabwe. Bangamisa ubusela babenzayo babe nokwazi ukubudgeta imali kahle kahle into izakunto zonke zobala especially ubusela lobuhlangudlangu loba babenzayo. Ye asonto into kachamisa, asonto ekhozwe ukuchamisa leyo never. Ngibikelela umfowethu usaBrighton khonaphana ets lona Brighton labantu abakhe ngiyalithanda ngiyalikhumbula kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu aligcine aligcine mpela lisikele kulo mkhuhlane la abantu bonke nje khonapho ets laphana. Ngiyalibingelela kakhulu amen.
Unani basakazi bestudio 7 hayi umandla mandla khumalo phuma kwelase joluju hayi ngapha thina siphila ukeni sinkomo nje hayi zothwa sigqoka amamaski nje hayi sigezi izandla nje hayi thina siyazilutho ngapha yathi siyafuna ukuzofundiswa hayi sithuzodlula lomkhuhlane asibekezeleni sarani kahle
buko abasakazi bestudio 7 uJulani Mahlabe Zulu. Indaba ye-accountability leyi ebikhulunywa ngobaba uThuma hayi ingana ngizwanani layo leyo angiyazi leyo kufana nje lenganekano yabo Mvundlala bontelecha into le-accountability eZimbabwe. Uma umzali ipentsheniya ogogo nabomkhulu bephiwa mhlawumbe i-£200 esithenga i-2kg yethukela ngelanga kube yimali ayiphiwa ngeviki leyo yebo kanti iziqhuma lezijumba lezi ezigcwele ama-border gate le madrobheni indawo zonke lezi zikhitshwa ngubani ziwithdrawa ngubani? Who is behind izijumba zonke zonezo ezithwelwe ngabantu khathesi kulayena li-£10 yale entsha le isigcwele if you go kuboBay Bridge uye ngaphi igcwele indawo yonke iphume ngawuphi umnyango ikhitshwe ngubani ngumntakabani ngemvumo kabani ngumkhazini kabani. Le indaba ye-ecocation day into encane le yikuthi maybe ubona uhulumende laba kabakho khonapha kuma-agent one lawo kodwa-ke ezijumbeni lezi abazidifendayo abangafuni ukuzikhipha uthi kanti umuntu ngelanga uma evunyelwa ukukhipha i-£200 ngokuthiwe buya next week ngolwesithathu uzothatha okunye okuncane okungaka khathi izijumba lezi ezithwala ngabafana obhudi labosisi laba abazitshintsha ngezikabani zivela ngaphi. So bangaze baqhamuka le accountability ekhokheshi oChooks lapho ngiyamuzwa ukuthi uzama ukudefenda ngomuntu wesindebeleni uzakuthini ngoba ibhatsha ligqokile lwani lele vele lingumhlwazi elilumayo ekholeni lapha lenqulwini azama ukulihlohla kodwa-ke iqiniso lami engifuna ukulibuza kuyichooks ngani lina basakazi be-studio 7 kanti izijumba lezi ezithole ngabafana zivela ngaphi singakaze siyehlolisisa indaba ye-ecocation. Ngiyabonga uNcubelo.
Linjani basakazi? Hayi ngiyabonga mina engikutshoyo kuphela yikuthi hayi ibhathi kalihlohla asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni. Abantu besishoneni sebebuse kakhulu bayehluleka ukukhokhela abantu i-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini ake kubuse omunye umhlobo. UChamisa laye vele lishona abantu besishoneni yibo ababulalile zilizwe lari-right leli bacalisa into zabo ze-corruption ake kubuse omunye umhlobo ke kuma ukubusa abantu besishoneni. Lo babuthi yena uChamisa uyi-tribalism asikhulumi nge-tribalism indaba kungakaze kubusa umunye umhlobo
amashona yuale tribalism ake kubuso omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besishone niyiba behlule ukubusa yikho kwenzakalayo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani kustudio 7, sanibonani lonke basakazi kustudio 7. Siyajabula phela ngoba niyasithumelela yonke into eyenzakala eZimbabwe ukuthi kwenzakalani. Siyajabula kakhulu basakazi bestudio 7. Le yazi mina ngizibuhlungu ngendaba le kamakhuphe le. Umakhuphe ubhizi uqotshisa abantu ephalamende kodwa yena abantu laba uZulu avota evotela evotela abantu akavotanga bevota under uChamisa abazange bazibazi bavotela umakhuphe. So umakhuphe udlala ngathi uyasidelela lo mama lo. Sidelela kakhulu kanti vele umama lo unjani vele. Wako wabona apho umama umuntu omdala odufuna ukuba yipresident kodwa ugunda ikhadi. And futhi ngizwile omunye umfowolana esithi yena ungumpofu. Ngizwile omunye umfowo esithi ungumpofu ethi ye uChamisa uhambe siyafaka amasanction.
Litshona njani basakazi bestudio 7 kanye labalaleli, siyalibingelela ngothando olukhulu. Ya ngilapha endaweni yendaba eqonane le-eco case. Ithi nxa i-RBZ imisa i-eco case idinga ukuthi ilungisise udaba lwemali, kayilungisise ndawo zonke la kuyo khona ngapha ingajiyi kungalunganga. Ngoba laba bezithwele nzima ngama-agent ema-eco case onalawo besi-charge imali nxa ufuna ukwenza i-case out ugcine lithi afulelana phakathi laphakathi ingazathi imali ngiyentonke yoningi yakho wedwa. So uhlupho vele sikhathazo ukuthi imali bayithathanga yona i-RBZ iyeproduce imali kodwa ufumanisa ukuthi imali emabhenki kayikho itholakala kuma-ecocash agent. So kayilungisise ndawo zonke kuqonde ndawo zonke akhona ukuvala ngapha ngapho kube kungalunganga. Kakuthi nxa sebevala ama-agent siyebona imali sikhona ebhenki akhona ukusitshayisa ngamakhanda. Njalo futhi nxa sithenga sisebenzisa yona i-ecocash imali intengo kazifanane zingazivatshiyaniswa. So ke yinto yabendaba ebuhlungu kakhulu ngaba ulungise uqonde ndawo zonke. Ngiyabonga.
Salibonani lonke bantu bakastudio 7 nabalaleli. Eyi mina bengifuna ukuthumela imali namhla engange-3,000 pula ngiseBotswana. Uma ngifika bathi i-3,000 pula uyithumela nge-900. So besibona ngathi kuyasikhama kuyasisinda kakhulu lokho. Angazi ukuthi kuzaphela ngani ngoba ngisegcina sehluleka lokuthumezela imali. Ngoba bengithumela i-3,000 then bathi bafuna i-900.
Njani masakazi, i-ecocash isibili yinto engafunekile. Alwala ivalwa okokugcina isivalo ngoba i-5 times ukuthi dabula kwabo bethenga betshintsha injalo ukuthi i-ecocash kasiyifuni kayivalwe ithi incindezelo kubi.
Lawo ke ngamazwi enulina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ilanga likazibuse wele Melika liqakathekiswa minyaka yonke ngemicimbi ethiyeneyo mhlazi ku-4 kuyonale inyanga. Kodwa lunyaka ngenxa yegcikwane le-coronavirus imicimbi eminingi iza kuba ivaliwe. Umongameli wakwele Algeria umnumzana Abdelmadjid Tebboune useze wakhulula amalunga enhlanganiso ezabothwa ekutshengiseleni okwazi kwasusa esihlalweni nyakenye. So wayengumongameli umnumzana Abdelaziz Bouteflika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Kulabantu abalitshumi lambili abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni, loyedwa ovela kwele South Africa. Kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance libandla le-MDCT kungakho sithoni. Ziyaqhubeka izakhamizi zeluveve zilokhu zisifa zibulawa ngamanzi angcolileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.